So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhlazi ku 19 Zibandlela 2021 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhuhlane we COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngelanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leligciwane laqhamuka.
On the first wave, in company yetu asizange sadibana ne case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID. Amamosharis are flooded our government.
Ukukhalala umsebenzi okwenziwe izisebenzi kamunicipal wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezibalisa ungatholi amanzi.
Ukuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipal zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sezingamagqibhagqibha endaweni ezijeneyo.
Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobi Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF ela kwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu.
Inhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezinhlanganiso ezimela amazwe eAfrika zithule izo sikhale ukuthi kumele zihambe phambili solo kwenzakalayo eUganda.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leligciwane laqhamuka. Ugatsha lwezempilakahle luthi abatshonileyo laba abangamachumi amathathu lasithupha 36 ngabe Harare, kwabanjwa njalo igcikwane abedlula amakhulu ayisithupha 689, iningi abedlula amakhulu 339 bengabe Harare, kuthi ezinye izigaba zelizwe lazo zaba labanye. Inani lasebebhubhile elizweni jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye selisiyabamba inkulungwane 773. Lokhu sikudaba lunye amankampani emingcwabo asekhuthaza izizalwane zeZimbabwe kwele South Africa ukuthi zibe ngamalunga enhlanganiso eziphathisa ngokungcwaba abafileyo njengoba iCoronavirus isithanyela ingasadlali. Uthuso Khumalo usiphalo ludaba eseJohannesburg kwele South Africa.
Amankampani ancedisa uzulu ngezemingcwabo athi liyakhwela inani labeZimbabwe ababulawa ngumkhuhlane wecoronavirus, ikakhulu ngalesi sikhathi eleSouth Africa selihlaselwa lihlandla lesibili lalo mkhuhlane. Umqondisi wenkampani yesisonke Funeral Services, umnumzana David Mlilo, uthi indlela izidumbu ezigcwele ngayo emakhazeni yesabisa.
On the first wave, inkampani yethu asizange sadibana ne case ye COVID, but since kungene i second wave sokungama COVID after COVID, amamosharis are flooded our government. Imizimba igcwele, laba bantu abayiwo abashiywe ihlobo abasenawo amandla abasenawo ama resources ngoba sebelahlekelwe ngabantu abaningi kakhulu. Tholi sokushona abantu 3, 4, 5, 6 ngamndeni munye since i COVID iqalile. So imali yokuthi basize bathathe ihlobo lezi bayozilondoloza emakhaya ayisekho.
Ngokulincela umqondisi wenkampani yeDawu Funeral Services umnumzana Limkani Sibanda, wathi kuqakathekile ukuthi nengilentsha esebenza eMzansi ilungiselele lakusasa, hathi ukugcina ugogo labokhulu ekhaya sebethengisa inkukhu ukuze isidumbu size ekhaya.
Sinda kakhulu kulezi zinkonzo esiba nazo ezemingcwabo uma kuyukuthi umzimba uyahamba emakhaya. Sikhuthaza intsha ngoba intsha esikhathini sanamhlanje yibo abafaka kakhulu lana eGoli beyongcwatshwa ngogogo le makhaya. Siyabakhuthaza ukuthi mabathathe ama burial society, mabathathe ama policies kuwo wonke ama undertaker. Akukhethelekile ukuba uthethe down umthetho kubi, as long as une policy uyakwazi ukuba ungcwatshwe ngesizotha, awunakuhlupha ifamily.
Loba nje uhulumende engakucacisa ukuthi bangaki abakwamanye amazwe ababulawa iCOVID-19. Abamakhampani ezimva bathi zinengi izidumbu zababulewe ilumkhuhlane abazithwalela ekhaya maviki wonke. Umnumzana Simanda uthi kugcina usiba lusizi uthole sekuthatha amaviki izihlobo zilokhu zidinga imali yokuthi umzimba kamufi usiwe ekhaya. Kusenjalo saphethe isikhundla somelwe eZimbabwe kule South Africa umnumzana Martin Makururu uthi lobanje imingcele ivaliwe kuZulu Makhaza eSouth Africa leZimbabwe isidumbu zilelungelo lokuphuma.
So if someone is a relative who is passed on in South Africa and wants to accompany the body,
labo abafuna ukuyangcwaba izihlobo zabo ekhaya bavunyelwa ukuphuma kwele South Africa bephelekezela isidumbu.
They can drive behind the car, they can drive in front of the car, or they can go ahead of the funeral, yes.
Selokhu uqala ihlandla lesibili lomkhuhlane weCOVID-19 kule South Africa, inani labafayo likhwela ngesiqubu esikhulu kakhulu. Okwakhathesi sebesedlula izinkulungwane ezingamachumi amathathu lesikhombisa over 37,000 asebebulewe yicoronavirus kwele South Africa. Asebehlaselwe bona bedlula isigidi lezinkulungwane ezingamakhulu amathathu over 1.3 million. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa ninguthuso Khumalo.
Yebo 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 umthakazo muhle Zimbabwe muhle siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esilethulela maviki onke ngolwesibili. Namhla kuhlelo siqhubeka sikhangela ukukhwaza ngolaka okwenza iCoronavirus eZimbabwe okuvezwa linani eliphezulu lababanjwa belegcikwane leli. Saphinda sikhangele amalungiselelo enziwayo ombuthano wokugcotshwa kukamongameli omutsha welemelika ngolwesithathu kuliviki. Zulukandaba lingakhuthwa ilolu hlelo lilami umaikove ngo 8 ntambama.
Ukukhanela umsebenzi okwenziwe izisebenzi zikamunicipal wakobulawayo sokudalele izakhamizi indubo ezimbalwa ezivalisa ukungatholi amanzi. Izisebenzi lezi zikhanele umsebenzi ngeviki edluleyo zisithi zifuna ukwengezelelwa iholo lazo. Sixoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala okutshengisela ukuthi izisebenzi zikamunicipalities zibeka amajogo phansi ukuthi izibi sesingamagqibhagqibha endaweni ezijeneyo. Kokugcwela izibi emalokitshini sokugcwela izibi esidikidikini sakobulawayo. Wonke khonokho kuveza sobala ukuthi akumele babe yibo abenza umsebenzi kabakho. Okwesibili sibe sesinanzela futhi ukuthi utshani emgwaqweni emaceleni kwemgwaqo lapha bukhule bathakaza bukhulu kakhulu okuveza ukuthi labo kumele kube yibo ababutshayayo abakwe emsebenzini. Sokusiba nzima ke kubatshayeli bezimoto ukuthi nxa bethutha emajikweni athiyeneyo bangene kuhle emgwaqweni omkhulu. Okwesithathu ke suka sikunanzelele ukuveza sobala ukuthi izisebenzi kazikho ukuthi abantu nxa besiye emangcwabeni basuka bathwale nzima kakhulu ngoba uyafica ukuthi amanye amagodi ayabe engatshonanga kuhle amanye njalo elamanzi. Kwezokusithi kokwesine esuka sikunanzelele ukuthi amanzi isikhathi avulwa ngaso nganithiwa kasabanjwa kuhle ngoba siyakwazi ukuthi edolobheni lakho lawo loluhlo luveza ukuthi ngelanga elithize amanzi akuliphilokithi. So abantu uyafika ukuthi ekuseni bayo lokhu bekhala ngokuthi amanzi abakatholi.
Manje lina njengenhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo lithini ngokwenzakalayo, like lazama yini ukuhlalisana phansi lo municipal kunye lezi sebenzi zakhe?
Kina njenge nhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association asilawa amandla ukuthi sithu council nganika abantu bakhe imali engaka, kodwa ke sikwenzayo njalo esiqhubeka sikwenza ukuthi sixoxisane lawo amakhansela leziphatha amandla zekhansela eziphezulu kuwamaqembu la esingaxoxisana ngawo weWhatsApp njengoba kunje sikuCOVID-19 lockdown. So esikusuggestileyo ukuthi kokwakuqala i-city council kayinanzeleli ukuthi idola leZimbabwe ngasiliqathanisa elemelika selatshelela la kuma esingathi 1:81. So khonokhana ke sokuveza sobala ukuthi i-council umbe singathi management ye-council kayikuqakathekisa ukuthi bone ukuthi izisebenzi zabo imali ababeyihola bayisondeze ku-exchange rate naleyo, njalo bafunde ukunanzelela ukuthi kanti izisebenzi zikahulumende zona ziyabe zikuliphi banga, ngoba khonokhana kuzenza ukuthi bangaze babekhathana kakhulu in terms of kuma-higher salaries kumbe kuma-lower salaries, ngoba singananzelela i-local government yi-ministry kahulumende. So ngokunjalo ke besibakhuthaza ikakhulu sike sasaba lengqoqo ngibengengaba lengqoqo lomsekeli kamphathi dolobho lapho kukhona njalo futhi ku town clerk sathi ukuthi abaqale bananzelele ukuthi izisebenzi zabo kusiya ngegrade ziyasondelana yini mbenxa beziqathanisa lezi sebenzi zikahulumende kakuthiyananga kakhulu yini kube yi-starting point naleyana ngoba nxa sisizwa uyezwa kuthiwa abanye bahola o-1900 zimdollars mbe-RTGs okuyimali encane kakhulu sibe sesithi nxa umuntu lo ekugrade enjalo ohulumende yena okusemgrade uhola malini baqale bakunanzele khonapho bavale leyo gap then sakhuthaza futhi ukuthi i-management ye-city council ingazi yahola imali eningi kakhulu bahuquluza imali yonke kube sokusithi laba abayibo abasebenza nzima begebha lapha laphana beginqa imigogodla bagcine bengasatholanga lutho so siyakhuthaza kakhulu ukuthi igephu iyeholo phakathi kwezisebenzi zikahulumende lezi ezibamba ama-ofisa izisebenzi zika-city council lezi ezibamba ama-ofisa phezulu ingazi yehluka kakhulu imiholo yabo nxa siyiqathanisa lalaba abasebenza bekuma-lower grade.
Umnumzana Thembelani Dube isiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhonale kobulawayo. Ubencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasosha osekuvangele ukuthi amabandla abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF elakwele South Africa ahlabe umkhosi ngokhetho lolu. Amabandla la asesole indlela ukhetho lokudinga umongameli oluqutshwe ngayo esithi kusobala ukuthi umongameli Yoweri Kaguta Museveni waqilibezela ukuthi anqobe ayincintisana labo abalithumi ababalisa umnumzana Bobby Wine. Embikweni ehlukeneyo eyethulwe izolo ntambama amabandla la athi kufanele ukhetho olungakhululekanga lusolwe zinhlanganiso ezifana le-African Union kanye lamazwe omhlaba e-United Nations. Eloba enkundleni yakhe ebulenjini eTwitter izolo ntambama umnumzana Bobby Wine uthe amasosha agqagqele umuzi wakhe enqabele ummeli wesigodlo seMelika ukuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sebandla leMDC Alliance umnumzana Edwin Dlovu osinika imbono yakhe ngalolu daba.
Uzulu jikelele nguye okumele asukume abone ukuthi uyavikela amavoti akhe. Sikunanzelele siyakubona kusenzakala ke emazweni e-Afrika ngama-Arabhu kubo Egypt kubo Tunisia kubo Libya khona ngale lapha ade bebusa sebebusa kuye ngentando bengontando kayiphikiswa ukuthi abantu basukumile ngobuningi babo basho ukuthi lokhu abakufuni bakumisa kwangena abanye uhulumente. Yikho-ke abantu yibo abasukumayo batsho nxa bebona ukuthi amavoti yabo ayatshontshwa. Kodwa ke njengebandla ke LMDC ibandla lisemthethweni elilandela umthetho womhlaba wonke wokuthi akungabi lodlakela akungabi kokukhitshwa ke kwabohulumende ke okungekho emthethweni zabe silandela umthetho kodwa sikhonona kuze kufike isikhathi sokuthi ke inhlanganiso ye-SADC inhlanganiso ye-AU lazo zibone ngasolinye ngoba lezi nhlanganiso yizokunanzeleleka kakhulu ukuthi zisekela ke ama-liberation movements enalawo yiwo ke asehlukuluza ke abantu abayizalwane zalawo masho.
Siyananzelela ukuthi ibandla le-EFF kwele South Africa lalo lichothozile indlela ukhetho lwe-Uganda oluqhutshwe ngayo. Ungathi bona basesimweni esingcono yini kule NDC eZimbabwe?
Ye ibandla le-EFF ke likamalema le-South Africa likumumo ongcono kakhulu kule bandla lethu ke DC Alliance lapha eZimbabwe. Kokuqala uhulumende we-ANC lanxa e-liberation movement uyazama ngendlela zonke bonke ukuhlonipha ilungelo loluntu. Ukhetho lwabo eMzantsi Afrika luhlala lusiba lukhetho ke olungela msindo, olungela ngxabano, olungaphikiswayo. Nxa seluphumile sasiboneke abamabandla aphikisayo ke senze lamhlophe lo oyabe enqobile ukutshengisela ukuthi babe lokusuthiseka ngokwenzakalayo. Okunye njalo ngibona kusenzakala kweSouth Africa okuhle kakhulu ukupromota idemokhrasi ekuthini ke akubi yi-first past the post njengalapha eZimbabwe kusetshenziswa i-proportional representation. Yikho sizananzelela ukuthi ibandla ke le-EFF ke lilamalunga amaningi edala lephalamende ngoba kusetshenziswa yena leyo isystem yokuthi ke kuyabalwa amavoti ukuthi ibandla lithola amavoti amangaki lizathola lamasithi amangaki alingana lamavoti enalawo. Ikanti ke kungathiwa uwinile uwinile uthatha konke lanxa ubuseduze kodwa ke wanqotshwa ke kutho ukuthi ibandla lizasala ke mbe lizaphuma lingela amalunga ephalamende njengakhonokho kwenzakala eZimbabwe.
Okwamanje umnumzana Bob Wine uthi abezomvikela balokhu bemhlukuluza besenqabela abafuna ukumbona ukuthi befike.
Kuyatshengisela ke ukuthi eAfrika idemokhrasi kayikho. Ikanti lezi nhlanganiso ezimela amalungelo aloluntu lezi nhlanganiso ezimela amazwe eAfrika zithule izo sikhangele ukuthi kumele zihambe phambili solo okwenzakalayo eUganda. Sole ke ukuyephula kwelungelo loluntu emazweni wonke eAfrika. Yibe sibakhangelele ukuthi basukume ke basole kwenzela ukuthi umsebeni ayekele khona lokhu yakwenzayo ukuthi ke abancintisana layo kuzamela bahlukuluzwe, kuzamela ke bethuselwe ngamasotsha abuye azohlala emzini yabo. Kuyinto embi kakhulu naleyo. Sifisa ukuthi ke isolo ngumuntu wonke othanda ukuthula, ngumuntu wonke othanda ukuthi emhlabeni jikelele kube lokuthula, abantu benelise ukuthi bakhethe uhulumende abamfunayo ngaleso sikhathi.
Lo ke ngumnumzana Edwin Love, isiphathamandla sebandla le-MDC Alliance. Ubexoxa icingweni lo sithandekile Mhlanga weStudio 7 ekwaBulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje besikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet ele-zimlive.com lithi amapholisa adinga unkosikazi Sipho Mazibuko ukuze bambuzisise ngodaba lokuthi wadlengulwa ngowayengumphathintambo wezembiko umnumzana Jonathan Moyo. Leli phephandaba lithi uMazibuko wethulele iphephandaba le-chronic lolu daba ngesonto lapho athi khona lwenzakala kuminyaka elithumi lanye eyedluleyo. Iphephandaba le-Daily News lithi lesi isikhathi esilungele inkokheli zamabandla ukuthi zikhulumisane umlotha. Leli phephandaba lithi uMongameli Emmerson Mnangagwa, Douglas Monzora, lo Nelson Chamisa kumele bahlale phansi bakhumisane umlotha. Leli phephandaba lithi lenze ucwaningo lengcwethi kwezombusazwe eziyizo eziphe lumbono. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Studio 7 sanibonani Studio 7 sanibona Studio 7 ave ngisathi kancane laphana kuChamisa ukuthi kahle labana abantu ababotshwayo labana bo Hopewell Chingono labo abo Chimbiri bonke labana kuthiwa abakhulume amanga kodwa beseke luChamisa onguye owamanga amakhulu kulabo. BeluChamisa nguye umuntu olamanga ukwedlula bona bana abantu ababotshiweyo. Waye kungabotshwa noChamisa ukwenzela ukuthi into zamanga lezi ziyekwe ngoba uChamisa nguye oqhubekela ngamanga esiyaphambili. Chamisa manje wathi wavula iqembu kanti uvule isikebo. Abantu kulabantu asibuke batshona kompana eqenjini le-MDC Alliance besithi batshonela iqembu. Kuyikuthi uChamisa akalaqembu, kuyisikemo. UChamisa akavulanga iqembu, wavula isikemo. abantu bachona. So kufanele amele ukuva kwabantu bonabana abachonayo, abachonayo besithi bafela iqembu. Jamiza ufanele aye kuma phambi kwamanje akaphendule kancane ukuthi kanti wayesenzelana ukuthi avule iskemu yesine sithi uvule iqembu lezovotelwa ngabantu. Okwamanje iqembu lakhona is not existing, yakuba. So into ekufanele ukuthi uJamiza imele ayongena ejele ngenxa yabantu abachonayo.
Linjani basakazi labalaleli baka Studio 7? Ngiyalibingelela kakhulu igama lami uSir Prince Ngqobizitha Zitakhumalo. Thanda ukubana ndibingelele ngithi umnyaka omutsha kini lonke osisigcinile, siyabonga. Into ekhona nasi balaleli baka Studio 7 labasakazi ukuthi kufanele sizivikele kuwona lo mkhuhlane obhubhisayo. Sikhumbule ukugqoka amamask, social distance, sikhumbule lokusanitize ngazo zonke izikhathi. Umlayezo ongunikayo umuntu munye ngamunye, thina lathi njenge community compassion care trust, kungumsebenzi wethu ukuthi sibhode sifundise abantu ngawona lo mkhuhlane osukuqeda abantu amadoda ahlakaniphileyo bezingcitshi.
Anibonani, sanibonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo. Awuzwe nje abantu bezana uPF beqambela abantu amanga bethi banakekele impilo zabantu, kuvalelizwe kuvikela impilo zabantu. Kunini babulala abantu laba bantu? Umnaka kwalabochiwe ingalafu. Sibe ngaqala ukunakekela impilo zabantu lamhlanje kule corona, corona efika izolo. Kunini babulala abantu ikorona ingekho? Bangaka abantu ababulawa yizana uPF? Sibe zokuqala ukukhuluma amanga manje bevala abantu amehlo bethi corona, corona. Kunini bebulala abantu? What is Dumbe Zingaki passport? Abantu baphelile elizwe. Abantu bagcwele emajeli la. Lokuqambela abantu beamanga bethi banakekela impilo zabo. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu lapho. Abantu kudala besifo esibhedlela la. Beyala ukuthenga imithi. Bona umuntu okona mayisizwa nje phithi ikhanda uyaflya uye China. Laba so abantu abakhuluma ngempilo zabantu. Ngoba bakorrupt kakhulu okwaqala. Bahlukumeza abantu kakhulu empilweni. Abantu bathwele nzima ngabo. Buka into abayenza kula abantu be-MTC. Kodwa ukubheka lezi zigebenga ezibanjwe zilokhuza imoto imali abantu bakamnanga kwalapha basikhambela free. Ubona abantu abe-MDC alliance baboshe inyawo lezandla, ungathi yibo abayenza ububi obuningi. Kukanti yona iZanu PF umnanga kubazi kahle labo abantu labo, ngabantu beZanu PF laba ababamkhulu. Ilizwe lena akula muntu ongayenza ububi iZanu PF ingakwazi. Ngabantu wabo laba, bheka nje ukuthi babotshwe njani okwakuqala. Ukubotshwa kwabo nje kuphela, ababotshwanga.
Ozabona iQuantum Regional FJ 97 SR ibanjwe inkunzi bayithethe ibisiyangcwaba egogwe isechibitheni ibheke egweru bathatha konke lesidumo. So sicela lifake kwamanye amagruphu khonapho elilawo masinyane lisize kangani bayihambe abo 11-12 ebusuku. Sicela lisize khonapho, lisize masinyane. Udriver bamthiye njenguye yedwa bathethe imoto konke lesidumo.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Esikhangele ezeMelika, ababona ngezokulondolozwa kwelizwe leMelika bathi kulobufakazi bokuthi abalandeli bakamongameli Donald Trump abahlomileyo balakho ukuhlasela isigodlo seCapitol ngelanga kugcotshwa umongameli omutsha umnumzana Joe Biden. UGibbs Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Kugcwele ibutho le-National Guard phandle kwedala le-Congress emahofisini amaningi kahulumende endaweni ezigakathekileyo, njalo kufaka ucingo oluphose luvale ngci isakhiwo se-Capitol esahlaselwa mhlaka-6 Zibandlela ngabalandeli bakatrump abesithi kumele kumiswe ukuhlolisiswa kwama-electoral votes. Abantu laba bangena ngenkani kuleyo ndawo lapho babesithi bafuna ukuthwalisa nzima amalunga edala le-House of Representatives lawe-Senate, ikakhulu abakubandla lama-Democrats lalabo abangasekeli utrump olokhu esithi ukhetho lwebuwa ngumnumzana Biden labanye bakhe. Akula bufakazi obuveza ukuba ukhetho kalwenziwanga ngemfanelo. Ibutho ligcine njalo iWhite House, iNational Monument lezinye izakhiwo ezabelweni eziningi okuthiwa zingahlaselwa ngabalandeli bakatrump abangafuni ukuba uBiden angene esikhundleni sikamongameli. Ukugcwala kwebutho kwenza engani sokulempi yomvukela kwelemelika. Amapholisa ensida awe-Federal Bureau of Investigations kumbe FBI adinga ngamehlo abomvu abomvu abalakho ukwenza udlakela lalabo abangena ngenkani eCongress. Umnumzana okay Ndlovu olandela ezombusazwe uthi uyasinda okwenzakala eMelika.
Besisithi singahlukuluzwa eAfrika sibile lapha esireporter khona. Angikwazi ukuthi lokho kuzacitshwa njani ngoba namhlanje abantu ama leaders eAfrika angavumi ukusuka embusweni asezichaya amaphiko bethi sesifanana sizabona ukuthi laba bantu bazacebela nga. Kambe nxa kungasela democracy eAmerica kuthi ukuthi oBritain bazalandela.
UNdlovu uthi abantu abaningi kade bephephela kule Melika isikhathi sonke.
Ngemva kwezimpi kube lobuyanga obesabekayo eAfrika. But iAmerica ingenile ngoncedo la ngokuncedisa icorrect ama-leaders kubo Somalia la kunyamazwe lapha dokuhlukuluzwa khona abantu ngendlela emangalisayo sike saba la iAmerica khona ngale. Kusobala ukuthi amazwe eAfrika sezazenzela intando yawo ngoba nxa bazathi bathi bayakhuluma abantu baseAmerica bazabatshela ukuthi hayi bangulana meveni likhangela okwethu okwena likuboni na.
Osekela uTrump umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi uthi abantu bakwele Melika sokumele babhekane lokwenzakala elizweni labo hathi kuzwekazi leAfrika.
Asibonga khona ukuthi sekuvelile ukuthi iMelika nayo inazo inkinga ezifana nesinazo thina eAfrika ikakhulu nemazwe afana nakithi eZimbabwe. Sinenkinga zethu yothi cela ke iMelika ithi iconcentrate kweza kweyayo inkinga ihlukane namazwe amanye nathi sibone kwethu singabantu bamnyama. Singono kakhulu sisodwa bengekho abantu bamhlophe.
Umnumzana Joseph Chuma owebandla leZANU PF uyakuswela kakhulu okwenziwa nguTrump.
Ngabe nje indoda le iyazivumela ihlale phansi iyeke lomunye lo ophumeleleyo aqhubeke ngomsebenzi. Yikho kwenza ubana ilizwe lisukume lime bese kusiba lempumela yomkonomi. Kodwa into engiyaziyo ngeAmerica ngiyakwazi ubana abasoze bakuvume konke kokwana. Impetela yikutona uzagcina sihlezi phansi, uzagcina siyangekile, idemocracy iza prevaila.
Lokho kulokuxokozela eMelika uBiden ukhangelelwe ukuba uzacotshwa ngolwesithathu kulabantu abalutshwane kakhulu phandle kwedala leCongress ngenxa yomkhuhlane weCOVID-19 kanye lesimo esibi sezomvikela. Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ukhangelelwe ukuba uzafungiswa nguJustice Sonia Sotomayor. UBiden uzahanjiswa eWhite House lapho uTrump akhangelelwe ukuba uzasuka ekuseni elubhekise emzini wakhe eFlorida. Kasuze ehambe emcimbini wokugcoba uBiden. Kodwa umsekeli wakhe umnumzana Mike Pence uthi uza kuyabona uBiden lonkosikazi Harris begcotshwa. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Freedom comes to those who fight, but not to those who cry. Cause the more you cry, the more your people continue to die. So rise, defend your rights.
Wine ingoma
ukuthi yona corruption is a time bomb. Isidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ngesikhangele inhlobo zendaba. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamachumi ayisithupha 60 ngalanga linye, okulinani elikhulu okungakaze kubonakale selokhu leli gciwane laqhamuka. Obencintisa kukhetho lukamongameli wele Uganda umnumzana Bobby Wine elokhu evalelwe endlini yakhe ngamasotsha, osekubangele ukuthi amabandla ezombusazwe abalisa ele MDC Alliance ele Zimbabwe lele EFF lakwele South Africa ahlabe umkhosi. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.